bakhona abadlawuluju, bakhona abazinqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo. Asithi nabasobala ngombuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye bayaluka sekusiba kwegugulwa umsobula wabantu angena esatasheka, angena emithwango, angena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa kuyibe ngabantu ababili kamibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kushwayiza sekubuzwa khathesi ukuthi abantu be-high command abezitra bangaphi, labo baphiwe izimoto nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeezithe ngamaxhoko ezalukazi abazazwa ngaleso sikhathi. Manje kuyenza njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafutha, abachaya lapho kulamapulezi benza njani, amaqhawe ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho izitra vube nombono wokuthi ababeyingamazitha ilizwe kusize kuthathe izimali zabo ze-digitalization, bazifake kahle ama-business abo, babe kwenziwe leyo bathathathwa nguhulumende bachiqukuza i-property zasithi thina-ke amapulazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha bathathwa, akukabuyiseli lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zawo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basho bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akukafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-ami zasekuchula amazitha amanye anezidla ezinhle amazitha kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi ubuqhawe babo kuyananzelelwa la kade ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzokwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitha ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaza ngokuthi babathi bathenga izazo, ngiyakwazi abami abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kusekutinyeni eyidonini labo zindawo behanjiswe izapho kuya kutheni kati bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abashayizi ngoba iyabophisa imisedu ngangali kuchathisa ikhanda izakhulumi ukuthi bakwa bayizapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe kwatheni bacine ngokuthathwa ukuthi babe ngamazapho lamazitha. Ngokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe kazange lwenze kube lula ukuthi wonke umuntu walula ilizwe avuke lokho okumlingeneyo angaqathi ukuthi wayehambe njani ukuthi zayeleli ilizwe.
Singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente?
Siyathemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangabi ngabantu abanezandla, kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulubu, kungabi ngabantu abangababulali. Lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngegaga. Akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo, kube abantu abaneqiniso nokulwela ufunwa ngabantu, sifisa kube ngcono kulalokho okuyikho khona.
Singathi liqakatheke njani ilanga le-Defence Forces njalo ilizwe livikelekile yini?
Ungakhohlwa phela ukuthi igugulawundi yona le izibulala abantu abaningi. Yabulawa yingxenye yama-forces awe-army i-50 days, yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu. Kwaba kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu. Sithemba ukuthi i-army izahlala injalo, singabi i-army yokungenela abantu bayo. Defence Forces akumelanga zibe njengenkukhu ezilamaqanda, ezilamaqanda iyathiswa umlilo. Sithemba zizahlala zinjalo endeni i-future zihlale zingangenelwa yi-politics, nokwi-politics iyaneyo ukuthi ubani nyamzondi ubani nyamthanda iyenze ukuthi abesebuthweni lawo kuzobe sehlukana nokuthi bani uthanda yiphi iphathi. Ama-Defence Forces ngama-Defence Forces adefende ilizwe, awadefende inhlanganiso yedwe obusayo kulingakusizo.